I loved it, although it was touching. And I remember asking myself, you know, what am I supposed to do? Should I look like, should I act like I'm born or what? So people were genuinely touched by it, because there was one scene, I think, sometimes you notice that they're concentrating, like when that woman was talking about, you know.
Sizwa njalo ukuthi akusabanga le ngxoxo kuyinokubonile.
So soon after that, the documentary ziphelile. Bacela ukukhuluma ukuthi bafuna ukubuza imibuzo. Ohle wabuza kuqala kuhle kwakhanya ukuthi hayi ube ngumuntu ongavumelani la kubonile i-documentary, because bebuza ukuthi kanti i-documentary yenu yindaba ingakhulumanga lalabo elite bakhoza i-genocide le. Why ingashoyi abo Mnangagwa? Why ingashoyi abo Terence Tshiri? And also omunye wasebuza ukuthi ama-numbers lawa indaba lisithi kwafa 40,000 people they were attacking. Hayi bebengabuzi ngesihle, bebebuzela khona ukuthi kumele kube nengxabano, bebekhanya ukuthi kulo muntu abamelayo njalo kulo muntu abazama ukumdefenda. So yindlela engibone ngakho, bengicabanga ukuthi bazabuza ngento abazibonileyo, bezama ukuzwisisa more, but defekthe ukuthi bebevele befuna ukubhidlisa kuthe kwakhanya ukuthi hhayi asobantu abazibuyele ngesihle.
Ye, njengomuntu owabukela umbukiso wakuqala ofanayo, abantu balahlekelwe ngokungabi le ngxoxo liyana?
Kobulawayo asange sibe le ngxoxo. Kobulawayo waphongubukelwa kuphela kulabantu abacela ukuba nengxoxo. Lapha ingxoxo lizanceda ngoba abantu abaningi abahlala ngapha abakwazi ngendaba le ekade ikhulunywa ngayo nami. So bekuzaba kuhle ukuthi kukhulunywe ngakho, abalembuzo babuzwe, baphendulwe, abalensolo, ngoba insolo asontweni. Umuntu nxa kulento ayisolayo kumbe abona ngani ayisikho qiniso, vele lathi besilembuzo. So bengicabanga ukuthi ithuba lethe lokuthi lathi sibuzisise ukuthi akanti lapha kwahamba njani, kumbe lowo ngubani okade ekhuluma lapha, sizwisise even more. Yabo, so i-discussion ibiza abantu.
Kodwa ungathi umbukiso lo uyanceda yini, uyafeza injongo yabo?
Kuyanceda kakhulu. Njengami mina ngakhula ngisizwa ukuthi kwake kwaba le-ground, sibona abantu bekhanya, abantu abasikhulisayo bebuhlungu, kukhanya ukuthi kule ndaba ebuhlungu engakhulunywa ngayo. And you know, ukukhuliswa kwethu ngabantu abasebuhlungwini sometimes kuba buhlungu lakithi. Kuyini okwenza abazali bethu bekhanya behlukuluzekile? Njalo sikhula thina sasivele sisesaba izinto ezinjengamaphuma, kodwa singakuzwisisani sasingabantwana abancane. Unxa uvele esikolweni ngabona iphuma sesigijima singena egangeni sibaleka, ikodwa kwi-ground yayivele isidlulile. Kodwa i-something ebengivele nginobuzo ngikhula about it, ngifuna ukuzwa lami ukuthi alivele kwahamba njani. So umbukiso lowo mina ngithandile kakhulu ngoba unginika impendulo eziningi engangihlala ngizibuza zona. Sasilabo khulu, sasihlala sizwa kuthiwa babesebhalaka, kodwa kungela muntu esixoxela ngakho ukuthi kwakuhamba njani, kuyini vele ibhalako yangiya. So nithe sembukelile laphana ukuthi hawu, yebo, izinto ezazisenzakala lezi.